Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hlangana kwezekuseni mthwakazo omuhle ngolwesibili mhlaka 20 kunhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhlelo lokubhalisa labo abazancintisa kukhetho luqhutshwa kusasa enomination court. Lanxa abaningi besithi balomdlandla wokuvota kukhetho oluzayo. Abanye bathi kabasoze badlalise isikhathi sabo. Kanti abathengisa esitaladeni bathi akusela nzuzo abayitholayo ngenxa yokugugudeka komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe athi aselungele ukubhalisa labo abazancintisa bewamele kukhetho oluzayo kumadale enomination court wona azahlala kusasa. Umongameli yamasoni Mnangagwa wazise kusikhatshana esedluleyo ukuthi abazancintisa kukhetho lolu bazabhalisa mhlaka 21 kulinyanga okulusuku lwakusasa. Kuthi ukhetho lona luqhutshwe mhlaka 23 ngoNcwabakazi. Abazancintisa kukhetho lukamongameli bazahlawula inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ePhalamende bona bahlawule inkulungwane eyodwa, $1,000. Amakansila ona akahlawuli lutho. Ibandla le-TCCC lithi liza kwazisa abancintisa belimele ekubhaliseni kusasa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-TCCC libandla labantu. Yikho ke sivumelene la stakeholders esithi ngomakhelwana, savumelana laba church, lama trade unions, lezakhamizi, ama residents association. Sakhetha sindawonye sisazi ukuthi singakhetha sisodwa kuyathiwa sifake abantu bethu esithi ngesikhiwa imposing candidates. Abantu bonke bayakwazi ukuthi iminyaka eminingi abantu ede bekhethana izakhamizi labantu abaningi esithi ngama-stakeholders basale ngaphandle. Into le sibona ngani yiyo efanti yenziwe ngabantu ngoba abathungameli bafanti bavele ebantwini hatshi ukuthi bazifake. Sayithi iparty le Season Coalition for Change ibandla lenguquko elivele ebantwini. Abantu bazikhethele noma thina abathungameli sede sifisa ukuthi uJohn engene ume echiwe ngabantu ohlala labo singobani. Yikho ke thina sithi amalunga akhethiweyo abantu bayabazi ezigabeni zabo bayabazi.
Kulabanye abasola indlela elisebenzisileyo ukukhetha labo abazancintisa bemele ibandla lenu. Abanye balaba bantu ngabanqotshiweyo. Kasisoze sibone yini abanye bebhalisa kusasa abanqotshiweyo befuna ukuncintisa bemele ibandla lenu, kuthi mhlawumbe abanye labo bebhalisela ukuncintisa bengama independent candidates.
Abantu balemvumo uma befuna ukuzikhethela ukuzikhupha ebantwini besiya kuma independence hatshi bavunyele. Kodwa okwakhathesi asikaboni intsholo yedwa obhala incwadi wakhonona ngoba konke lokhu sikwenze labantu. Kanti umuphi umsebenzi ngabantu uthunyiwe. Bangayekeli ukukuthuma sungathi athatha intonga ubalwise uthi kungani lingantumanga sivela khatshana lomzabalazo sesihamba ngonyawo olutsha unyawo olutsha ukuthi abantu bazikhethele izinceku zabo thina asilama chef silezinceku ngalokho umuntu ozaphambuka okwakha manje hayi indaba yakhe thina lapha sivikela ama candidates ethu ngoba siyakwazi utekele bake bamenza sonesi bachiya sebemvuthuzile emhla noma nomination abantu bonke sebehlumukile thina sithi sihamba lozulu uzulu nguyozikhetheleyo yikho ke abantu abaphume emkhubeni emdala ekuhlala lokho esilandela izinto ezimbi thina sesifunda ngokubona ukuthiwa experienced best teacher ungakhetha umuntu ongavela ebantwini uyafika ezihlalele ebe yi-missing member of parliament umuntu ozabuya kanye sedinga amavoti
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF Central Committee, umnumzana Joseph Chuma laye othi sebemelele ukubhalisa kusasa.
Iyanike njengokuhlazi bona thina sayenza ama-primary elections ethu ngo-March saqeda salungisa yonke into. Ngiyabonga elimushayo njalo ibandla elihlelekileyo bonke sekulungile sekufinyelele impela ngilanga elangolwethu ikhathi ukuthi siyoqedisa yonke into vele siyazi ukuthi sizayo njengoba sizibandla elakhulula izimbabwe kuqokela izaphu nezanu ezahlangana ngo-1987 ngoba iZANU-PF singabantu vele abakwazi into esiyenzayo asikuphumputi lokhu so hhayi thina sethumele ilanga kuphela konke sekuvuthiwe
Sesike sabona kukhetho olwedluleyo kusiba lalokho esithi ngama-double candidates uthola ukuthi ilunga lebandla liyabe lingasuthisekanga ngendlela mhlawumbe elinqotshwe ngayo kuma-primaries uthole abantu ababili sebebhalisele ukuncintisa ku-constituency inye bengabe bandla elifanayo sisoze sibone yini kusenzakala kuZANU-PF lokho
Lobo kuzanibeku liyazila kakhulu ngoba thina njengoba ngishitsho ama-primary sawenza ngo-March okutshe ngiseluna ngoko umuntu obengasuthisekanga sokulungisekile kwahle kwahleleka asila thina into ethiwa ngama-double candidates vele akwazi kwenzakale kuZANU-PF into engenzakala yikuthi omunye umuntu angabe mhlawumbe engasuthisekanga abe sefuna ukuzimela lokho kuthiwa ngesingisi i-independent candidate thina sila kolokwana ngoba ungavele uzimele suyi-independent candidate yithi i-constitution ihle kutshele ukuthi hhayi usuzithotshile wena wedwa emhlabeni weZANU-PF asifani nalokhu engikuzwileyo kukhulunywa ngumkhokheli we-TPC ubaba uChamisa esithi yena amalunga abo abangasuthisekanga ngokuthi kabafakwanga under i-TPC bengazimela bebe ngama-independent candidate thina asikwenzi kolokwana lokwana yikho kutshengisela ukuthi labantu babengahlelekanga yikho phela kushiwo ukubana kona kuyafunakala ama-structures akula political party engabe uhamba ingela structure ngonxa kule structure uyabe ukwazi ukuthi na i-reporting system yakho imikanje kodwa lokho okwabo ukuthi kuvulekile nje kuphela yikho kudala kunokwana ngoba yibo futhi abahlala besiba la ma-double candidates izikhathi eziningi thina kubadlela eZANU-PF asilako kunoko yinunu esingafuni lokuyibona
Kukhetho khona ubona liqhuba njani ngoba siyabona umnotho kawuhambi kuhle alesabini ukuthi abantu abavele belivotela bengagcina sebevotela amabandla aphikiswayo ngenxa yomnotho
abantu sebekubonile sebekwazi njalo ukubana umnotho ubulawa ngabomo ngabahlukuluzi bomnotho bona laba bavele bakwenza ngabomo angithi uyakwazi ukuthi nabake bakukhungathi kona bazathela ithelethele esitsholeni asibulibelajeja bonke lobo yinto abantu asebevula amehlo bakubona
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee (tune) Lanxa abantu abanengi besithi sebemelele ukuvota kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi, abanye asebeluphele entabazinduna bathi kabasoze bazihluphe ngoba sebekhathele ngokusengelwa ezimithiyo zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izankefu loluju, kodwa zisuke zikhohlwe ngabo nxa ukhetho solwedlule. Kubika uEzra Chisasbanda.
Abahlali bentabazinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Basipromisa bathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi manje sithini. Sesicabanga ukuthi uzihlalela nje vele ungayizihlupa ngokuyela iningi. Uyavota akungcunguyekela kuphela. Bale babuya sebefuna sibavotile, sebefuna sikampeni, sebekampena futhi ukuthi sibavotile. Mina sengidiniwe nje. Sengikati.
Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamathumi asitshiyagalolunye lambili, 92 years old, laye uthi ka-40 lo nyaka.
Ngivotele umuntu ongangezele kuhle, basevalela leyo wokhikhi. Iwokhikhi yayisinika ukudla. Kanti kuthiwa wathi angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Kanti useza kulwa nabantu esesitshaye ukuthi isayekele ngumbutela. Asiqothele amakhiwa, amakhiwa ayisenzela konke.
Umnumzana People Thebula ilunga lebandla lezanu PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangaselithandi ibandla lakhe kulindawo.
Ibandla lami mina salivotela yilami lenaselagugayo izaphu. Hayi, ngasembuyela kuzanu ngoba yiyemphethele. Abantu bayisikela but balukunyunyutha ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace. Khangela kadizi ukuthi imali le injani esiyiyo esiyithembileyo esiphila ngayo.
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwayo ngamathumi amanela nhlanu 45 udla nxa ehlupheka uyavota kuphela lo nyaka.
Hhayi, esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sedubeka sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lokuthi siyazilimele kuze ngingathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona. Ayikho, hayi ayikho nje, mbonana ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakhulu. Hhayi, uvota zuzingekile. Asuzingekele noma ungaba lobunzima kuvota zuzingekele. Mina vele ngiyiMTZ ngisifuna imali kakhulu elizweni lamakhampani ukuthi ngavula sikwazi ukusebenza.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzondoko amagama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Siliphume asisebenzi ngoba yale bhondi bathi bhondi abasaliphuni, no job no what. So sifunani khonapho? Akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini. Sidubeka sinje amakhampani ethu avala, asisebenzi, azange sithiwe ama-benefit ethu kwathiwa hambani amakhiwa athambani ecela imalini kumkhabi. So hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe. Njengebhekeni la, no, esidiniwe.
Osakhulayo uQondani Water oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshitshe kwesikhathi ekumele bona bavike kube yinto eyi-one futhi kufane.
Singavele kwathi osakhulayo vele i-society vele yazi sizalelele enkangala thi ngoba umsebenzi akulo ngaze uhambe emsebenzini awutholi. Akungeke undlungele ngoba lami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube layo ikusasa lami elihle.
Abantu abaningi bakhala ngemingcele emitsha edotshwe iZimbabwe Electoral Commission uhlelo le-delimitation bathi bakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhansila wakulindawo-ke u-Alexander Mkandla ku-Ward 6 omele bandla le-ZANU PF uthi kalaqiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala, ngeke sikwale lokho. But we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akula nto abangayenza ngaze bakhale, but ukukhona ukuthi iprogram esiyenziwe yakutshintsheka.
NgoLwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination court izabhalisa lokwamukela abangancedisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi lonyaka. Ngimele Studio 7 ngapha entabazinduna, igama lami ngeza Jesus Banda.
EZimbabwe namuhla lizabambana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lweziphepheli olwe World Refugee Day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano we-United Nations. EZimbabwe ligcine iziphepheli ezinengi ezivela emazweni achiyeneyo ikakhulu alezimpi. Kodwa kulezi zalwane zeZimbabwe ezinengi lazo eziphephele kwamanye amazwe afana labo Botswana, South Africa lamanye amanengi aphetsheya. Abathengisa esitaladeni bathi ukuwa kwedola leZimbabwe okungela mkhawulo osokubangele ukukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kubathwalise nzima ngoba kabasenelisi ukuthola imali yokuwota abakuthengisayo. Bathi njalo akusela nzuzo abayitholayo kubhizimusi labo. Iningi labantu liphila ngokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi elizweni. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Idola lethu alisasebenzi lingamaphepha sibili, alisasebenzi kuyasihlukumeza kakhulu ekupraizeni kwethu izimpahla ngoba sokumele ngelanga ngelanga sitshintshe ama-prizes ethu. Osokusenza ukuthi nama-customer yethu vele sibalekele njalo bengasithembi ngokuthi sithengisa njani. So imali yethu iwile kakhulu, yasi-affecta kakhulu especially nxa sesisithi siyohoda. Ngoba kulabanye laba abalokhu besabuya bethwele yona le imali yakithi eZimbabwe nxa sosayintshintsha emkambeni le emnyama yengesitha leyi, hayi kukhanya vele sesidinda ndawonye kasiselama-profits esiwa-expectayo ukuthi sithole imali engasincedisa yokuthi siphinde sithole le mali yokuthi siwode. So kuyasihlukumeza kakhulu njengezisebenzi.
Kodwa aliyitholi yini imali njengoba abantu beyidingela ukuthi bethenge kini okokuziphilisa nsuku zonke, okunjengembhida, amatamatisi lokunye.
Imali eningi itholakala phandle sibili, nothi kumantu abazisebenzayo emavendeni, kodwa kubona laba abasebenza ukuthengisa imali yensitha emkambeni yensitha. Lokuthi siyibambe imali ezandleni zethu kugcina vele singasakwanisi lokuthi siyibambe. So okusalayo ukuthi imali eziningi ziphandle ebantwini. Lathi njengobana singabantu abazisebenzayo sinezimuli phela, uyathi usuthi uyatshayisa, uthi uyathi uyafika emashophu especially ekuseni, uyahamba ko-TM, ko-Pick and Pay kumbeni uye ko-Spa, uthi ufike usathi uyatshayisa into zizobe sithi leyi kayikaprayizwa, leyi malini mbijana, malini 5 minutes, 10 minutes kuke kubuzwe uyi-rate. Ubusuthatha ngapha nxa usiya nga-City Council uthola namhla ibhili yakho nxa dumele ubhadale 13,000 uzozobe sithi sesicalculatile i-rate namhla ithi malini, so sokumele ubhadale 19,000. So at the end of the day kuyasihlukumeza thina esizisebenzayo ukuthi vele imali yethu esiyibambayo ayiseseyimali ongahlala usithi uyibhajethile, asomali ongahlala usithi ulayo esikhwameni ngoba ihlala ingephephukileyo every time. Ngibe sengikhuluma ngokuthi thina singaba yesilalo ithuba lokuthi sikubambe lathi amayusa kumbeni amaranzi, kuya ngokuthi sabe sithengelwe ngabantu abavela out, abavela kwamanye amazwe. But thina nxa sithengelana thina sodwa leyo mali vele abakho abayitholayo, ama singu-7 bayithola yona le entutshwane, kodwa yiyo yena le abayisebenzisa ukugada ngayo amabhasi ukwenza nje i-day to day living ngoba imali zabo zingama-plastic money, bezithola emafonini, bezithola emabhenki, kumele beyiswayipha.
UNkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso emela abathengisa esitaladeni koBulawayo, eBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende yena uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho zihamba kuhle, kepha uthi intengo yezinto ezitolo ikhwezwa ngosomabhizimusi abayizitha zakhe abafuna anqotshwe kukhetho. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Kembo Mohati usekhuthaze labo abazancintisa kulolu khetho bemele ibandla lakhe ukuthi basebenze gadalala ukuze banqobe kulolu khetho. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe leleGhana aselobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye kuhlangothi lwezombusazwe kanye lezokuthuthukisa umnotho. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osayine isivumelwano lesi emele iZimbabwe emhlanganweni webhanga elikhulu ele-Afreximbank e-Accra. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhona kulomhlangano. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani bakusakazi, linjani lonke ku Studio 7. Ngicela lami like libale ama recording please, ngiyalicela abasakazi be Studio 7. Ngithi mina linjani mthakazi omuhle, linjani lonke kuzindawana ezihlukeneyo. Ngibe sengithi mina ngicela laba bomthakazi abaloku belandelana lamaqembu amashona ukuthi abake bebuye ekhaya bevotele umthakazi besukane lamaqembu ezinye inhlanga, ngoba bona ngeke bazibe bavotele abashone nabavotele ezinye inhlanga. Ake libuye bantwana bakamthakazi, likhumbule ekhaya, like lizicabange ukukhuliseni inhlangano. Lilethe umthakazi wenu. Ngiyabonga, ngikhuluma ngiseGoli.
Basakazi baka Studio 7, lilani lonke balaleli, lilaleli Studio 7. Mina ngithanda ukuthi ngiyaze iZANU sibili la. Ngizi lokhu eqinisa ukuthi wonke yona siqedile konke du, isilindele ilanga levoti. Ngisebesikhiweni ngisho njalo seliqedile lonke du. Thina ngabathi laze emhlanganweni lihlala lingu-3 emagondeni. Lokhu kubona iseli kuthiwa abantu babhalisa amaseli, sasisesabeli ukutshaywa, sifuna ukuthi siphume kuvota sirulo. Ngobana bathi nxa uvele ungakho kuseli wakhona siphume kumavota sirulo. Sesiphumile kumavota sirulo, sesibona lathi lapho esiqonda khona. Asiso bantu bezanya sivotele izanya thina. Singaze seliqedile kodwa lela bantu. Abantu alila bangena bengu-3 amama ovethi vele kasayile emhlanganweni yenu njengemakhala usizo lusizo lusizo vele yoniseleyo dalela liyikwanisile lalutshwane kakhulu. Kula bantu ungurobhana, kula bantu labantu sibili liyoqedile. Yebo, yebo, uqeda kwena sikuthongwa seliwini lukhetha qedile ngoba lavele thongwa lilihlakaniphile kodwa lila bantu. Amaseli lala wabumbayo siwavotayo asiwavotele belifuna abantu. Abantu lababona nasifuna isikhalapho nejeka, asisavoteli uThamisa ukude besivotele ukuthi sifunani. Sivotela ukulamulela umntwana uMzasi ohawuliswa ejele etshisa umkakhe etshisa imbuli yakhe. Wona mina ngakho sithi uhlakaniphile ukuze uzibone ukuthi lokho elikwenza amazane lisimula lizasibona ke sesifuna ukukhulula ukarivume lo sikhala. Usikhala akotshela ublessing wabulaya izanye khona sisake sibone. Thina sesivotele usikhala la ukuthi waphume kuphela. Once sivotele uThamisa siyakwazi ukuthi vele awusikhala use out. Vele sivotela khona lokhu ukuthi usikhala kaphume. Abafazi sonke bafazi, wonke umfazi wazalayo kuzala kunye. Asicabangeni usikhala ngasingena emabhokisini, sikhale ngosikhala ngasingena emabhokisini. Siyanomnye umfazi asezihawule kangaka.
Siyabonga igama nguMoveli Ungwenya. Edaluka la ngithanda ukubingelela imuli yami ekhona edaluka nabahlali bonke bakawat 19 khona pelipane nezimbabwe lonke labalandeli bonke obhuti esirit ichuma napana estriprot labalandeli abohlelo ngiyazithanda thandile iphile lapho likhona. Amen.
Studio 7 kubasakazi abaqondile saza abahlonzi. Mina ngingu Robert Sibanda Makepes, ngihlala eGogwe. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami ikakhulu eDonsa. Kongazimbi, ngithi abakongazimbi bonke ekokwe komakepesi imakepesi yonke makepesi ngazimbi ngizothi zonke izihlobo zami ezikusisisi ngithi hayi asiqineni sokuseduze ngiyalithanda lonke ngiyalithanda bangane ngiyabonga
Studio 7 ndithona njalo Studio 7 thina siyathona Studio 7 ya angivele ngihlale phezu kodaba ya mana kanti khona izolulakithi Studio 7 ithi nge ngibuze ngithi kanti lisibuzele bona ubelieve kawule nabajoseph thuma laba bathi bona kurayithi bathi kurayithi elizweni lethu kakhulu bathi imigaqo iyalungisa yonke indawo basibalela nje indawo zalapho bona bakhona ukuthi kuyalungiswa lapho thina esikhona akulungiswanga lutho okokuqala le mpahla ziyadula into ziyadula le mali yakhona le ibhondi uma uyiphethe but inkalakada yemali ucabanga ukuthi le mali iyathenga kati ayithengi lutho nje ithengela isinkwa nje kuphela so uyabona nje ukuthi le nto efana nale into esizabe ukuyibalekela kubesokuthi namathuba omsebenzi awatholakala amasithuba omsebenzi bona ubelieve kawule nabajoseph thuma bakhuluma ngoba bona basemsebenzini bayasebenza izisu zabo ziright kodwa bacabangelani kwabanye abantu Studio 7 angibonge kule ndawo
Sibingelele emsakazweni sibonge kakhulu njalo ngilusizi kakhulu ngokuthi ojob scholar basaboshwe namanje and abantu bezimbabwe bakubona lokho uhlupho ababhekane lalo ngaphansi kwegovernment ezanu PF ukuthi abafuni ukuthi kube le-opposition kahle bafuni one party state ukuthi bafuna ukubusa bodwa kodwa ngoba noma bekhulumela izanu obelieve kawule bathi kulungile konke kunjalo ukuthi ngamanye amagama bazitshele bona any 5 years basayifuna ukuthi bangathi noma bedliwe beqelwezela ukhetho bephathe fleny 5 years so umbuzo wami sekutheni bona obelieve kawule ingane zabo zikuphi and bazimisele i-future yiphi yengane zabo ukuthi uma bengaphathe any 5 years besebenzisa i-bond paper yabo leyi ingane zabo zizobe ziphila ngani zidlali zithenga ngaphi ngoba vele akula makampani aproduce izinto khona lapha ekhaya ukuthi bazenzela yonke into beyithengise ngebhondi bathenga izinto kwamanye amazwe ezingasizoza lapha ezizofuna imali eyi-hard currency so bona nge-RTGS yabo yona leyi bazitshela ukuthi nge-5 years iyabe isinjani ukuwa i-RTGS iyabe ithengaphi bazoyithola phi ipetroli bazokuthola phi ukudla njengoba bahlulekile ukulima sizokwathatha amaplazi kube lungu akukho ukudla lamanje kuyahlutsheka iy'ngane zaseZimbabwe ziyahlupheka ziyalamba zinzokuthatha amapasipoti zibaleka zisiyadinga imisebenzi nzima kwamanye amazwe iy'ngane zabo bona labo omalakhi inkomo labo believe kawule azikho lapho eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe so right bona uma befunisala beqilibezela ukhetho bebuse after in 5 years basho ukuthi lezo eziseleyo ziswela amandla kuya mayamazwe zobe zinjani ake bebelo nembeza kubantu abantu bezanu bekhulula ukhetho abantu bekhethe omthandayo siyabonga
lawo bekungamazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele wona nge WhatsApp lawo mlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lele China alomlando wokuphatha kuhle obudlelwano bawo ukuze kwenqatshelwe ukufuthelana okudalwa yikuncintisana lokungaboni ngaso linye okukhona phakathi kwamazwe omabili. UBlinken wethule amazwi la eseBeijing kwele China izolo ngemva komhlangano awenze lenkokheli yakulelo lizwe egoqela uMongameli Xi Jinping. Emhlanganweni lo uBlinken uthe utshele iziphathamandla zakwele China ngokukhathazeka kweMelika ngokwenza kweChina olwandle lapho okudlula khona izikebhe eTaiwan Strait. Wengeze wathi ukucizelele kwabeChina laba ukuthi iMelika ayisekeli ukuthi iTaiwan ibe lilizwe elizimeleyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo nguntungamilinkomo. Lichone kuhle.